Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi ngolwesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uSiqokoqela Mphoko uzapika ngokweminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni namuhla ngalintambama elubhekise kweLengilande elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ozaqhutshwa ngomgqibelo. Elemelika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kweleSudan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. USiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, ugwetshelwe ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi kobulawayo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elitshumi lambili 12 years. USiqokoqela oleminyaka engamashumi amane lane 44 ubotshwe ngoncwabakazi nyakenye ngemva kokumangalelwa ngunina womntwana. Kodwa yena ubelulandula icala esithi ubotshiswe izihlobo zakhe ezimzondayo. Inkundla yesayithi ibika ukuba esethula isigwebo sakhe, umantshi uthe umsolwa wadala icala elibi kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi ajeziswe ukuze inkantolo ivikele abantwana. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka eHarare ngalintambama elubhekise kweleBhilithane elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ngomgqibelo, lanxa nje iqula lamalunga ePhalamende yakulelo lizwe eleParliamentary Group on Zimbabwe belikhuthaza uhulumende kaKing Charles ukuthi engavumeli umongameli Mnangagwa esiza kulo mkhosi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ezinye incishi ezicubungula ezombusazwe lamabandla ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uhlelo lukahulumende olokukhulumisana umlotha namazwe omhlaba olwe-re-engagement luyaphumelela, kodwa abanye njalo besithi lokhu akutsho lutho. Lokhu kuza ngesikhathi amalunga edale lephalamende akweleBrithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe UKPG elobe encwadi ngenyanga edluleyo ugatsha olubona ngobudlelwana lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uCharles. Amalunga ePhalamende lawa abesithi uMnangagwa uyephula amalungelo oluntu elizweni lakhe, kungakho akamelanga aphiwe ithuba lokuzahlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. UMnumzana Alpheus Mapuranga unobhala webandla le-United African National Council UANC njalo ekumanyano we-Political Actors Dialogue POLAD ngomunye wabathi uhambo lolu luveza ukuphumelela kohlelo lweZimbabwe nokuvuselelwa ubudlelwano namazwe omhlaba.
Singathi ngokunye kwankona ngoba lingakhangela ukuthi for the past 5 years they've been trying to re-engage through Poland, sending ama emissaries, guma diplomats, achia chanele. So yiko kunye kwa nkona loge subona watu kambula nkona nwoni kuti nyabona kuti baya funu kuzambuza zibili kuti kukamba njani nzi uzenza njani nzo zake
loko kusekele ngumnumza na Mabuto Moyo oku Central Committee kubanda leza MPF
loko kaya bona kalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uzibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe le-Britain lisuke lahlukumeza ilizwe le-Zimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni kodwa umongameli uthe hayi bo asisebenzeni la mazwe wonke jikelele
kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift osalo sizira uthi uhambo lolu alusize leZimbabwe nxa lingalungisi okuhluphayo kulelini
kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa aku-constitution ku-bill of rights akuhlanganisela ke freedom of speech freedom of assembly ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-bill of rights kweleZimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana mabadla aphikisayo ama-journalist ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatsheni abahlukunyezwa ngohulumende
uhulumende sezapho umnumzana Msekela Ndlovu uthi kumele uhulumende alungise okuningi ukuze amukeleke
waseNgilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngeGugurawundi uCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezani labo Mnangagwa labo
inkosi uCharles wesithathu ugcotshwa ukuthatha isihlalo sobukhosi ngomgqibelo kulandela ukuthiwa waso singela muntu ngemva kokubhubha kukanina indlovukazi uQueen Elizabeth wesibili abazayo besemkhosini wokugcotshwa kwenkosi entsha bagoqela inkokheli yamazwe omhlaba osemabhuzimusi loZulu weNgilande ngimele iThuthu 7 News eHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela abathengi zithi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezigoqela amayunifomu lokudla kuzabangela ukuthi abazali abanengi behluleke ukuthengela abantwababo zonke indingeko zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Ngaphandle kokukhuphula intengo, izitolo eziningi sezithengisa impahla efunwa ngabafundi ngedola laseMelika kuphela. Ngokubika kwephephandaba leNews Day, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iConsumer Council of Zimbabwe sitshele iphephandaba leli ukuthi ukukhwela kwentengo yesinkwa isuka kumakhulu amadola aseZimbabwe ayisishiyangalombili 860 Zimbabwean dollars isiya kunkulungwane lamakhulu ayisishiyangalombili 1800 sokuthiye izimuli ezinengi zisidla imbuya ngoluthi. Enye njalo inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi abafundi abanengi bazabuyela esikolo bengelazo zonke indingeko ngenxa yokudula kwaso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, ama-uniform, lazo zonke lezi zinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabe alingani ama-uniform lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behlule ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona ama-uniform abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo kanti ke baza betshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo Ncube?
Intengo yezicathulo lama uniform iphezulu ikhwelile kanti ke khona lokho kuhlangana lokukhwela kokudla ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile umela phenduka kadle njalo nxa imali eningi sisiya ekudleni usho khona ukuthi ibani lutshwane engasetshenziswa ekuthengena ama uniform ezicathulo lamabhuku kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile ungakhangela amabhuku lapha kade khona kutheme edlulela lanyakenye asesukile lapha aqansile esiya phezulu ngakho ke kuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo kasikhulumi ngama textbook vela zasabehlule abantu ngokuba qanise kakhulu kakhulu kanti ayadinge kanjalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo
umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba uthi uhulumende uphezu kokulungisisa umnotho kanti bona abezanu PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda leli bandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo
Iqiniso ukuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle abasoma business bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu lokho uvayisi umsekele kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi kanti ke lokho okunye okuthi osoma business ibabakhweza izinto ikucatsha ngomunwe nje izinto kazimanga kahle zomnotho kazimanga kahle zingalungiswe zomnotho akula muntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona isimo yikuthi sibi kakhulu ezomnotho azisebenzi kahle i-foreign currency kayikho into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela ziya phezulu
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association Ele Russia selethule umbiko ogcona elemelika lisithi yilo eliphathisele Ukraine ekuhlaseleni elithi kwenziwe esigodlweni sikamongameli walo umnumzana Vladimir Putin izolo. Ele Russia lithi lebe kuyimizamo ye-Ukraine lemelika yokubulala uPutin. Kodwa ele Russia alivezanga ubufakazi obukhomba konke lokhu. Ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga athi ngamanga asebazwa ngele Russia ngoba selizibona linqotshwa empini yalo lele Ukraine. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kuveza ukuba impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia izaqhubeka okwesikhathi eside. Njalo iza kuba ilokhu iphambanisa iminotho yamazwe amanengi ikakhulu asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ele Melika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kwele Sudan njalo lithi lizasekela labo abafuna ukuthi kube lohulumende wesikhatshana ongayisuye webutho bese lincedisa ukulondoloza lohulumende. Ukulwisana phakathi kwebutho leSudan leqembu leRapid Support Forces okuluhlangothi njalo lwebutho kuqhubekile namuhla esigodlweni seSudan eKhartoum lanxa amacele omabili ebevumile ukuthi azabeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa kusukela namuhla. Sokubhubhe abantu abangamakhulu amahlanu. Lanhlanu 550 kwalimala inani elifika phose inkulungwane ezinhlanu 4900 selokhe limpi iqalise kumaviki asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusaswe.
Kuqakathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane, bekhulumisane, bekhumisane umlotha. Kulalo oba okhangela inhlangothi zombili, okhulumisana lenhlangothi zombili, ubana zibeke izikhali phansi. Sokuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho, izame konke okusemandleni ayo ukubana ifezise udaba alolu. So kuqakathekile ukubana i-African Union ibe khona kokuqala. Okwesibili, le United Nations layo isekele khona lokhu, isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo.
Ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhumisane umlotha, ungathi kuyasebenza na?
Sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kanye leSudan sezamile ukukhuluma, lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma. Kodwa kuyebe kumqoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lohlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalelo leSudan Rapid Air Force ibabalwisanayo. Ngoba kuqakathekile ukubana kube lomlamlankunzi uzabenza bathembane, ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani. Kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi, kunzima vele ukulandelela i-ceasefire. Kebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo. Ngombono wami ngikubona njalo.
Impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenqatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka? Ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo, nanko phela sebedinga ukudla, abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye izimpi zikhona sibili Africa laseEurope zikhona, kade sinje sikhuluma nje kulombhuqazwe e-Ukraine. Kodwa kuse-Africa lokhu lakho kuningi. Kuyebe kuqakathekile ukuba na inhlanganiso ezijiyeneyo ze-Africa zikukhangele khona lokhu, zihlanganisa abantu, zenqabele impi, ikakhulu i-African Union, i-ECOWAS ngale West Africa, i-SADC.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abantu abanengi bathi bamangaliswa yinotho kaMnumzana Simba Chikore lobe ngunkosikazi wakhe uBona Mugabe, oyindodakazi kaMoyi Robert Mugabe. Bathi kuyamangalisa ukuba ababili laba balezindlu lamapulazi okufika phose amachumi amahlanu osokumele bekwabelane njengoba sebesehlukana. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kuZANU-PF kanye lonkosazana Ellen Chiriedenga webandla le-CCC. Uchuma usungula linqoxo.
Lokhu okukhulunywayo lapha akusiyo nto eZANU-PF, ayisiyo property eZANU-PF, yi-property okuthiwa ngeyabobhona nomkakhe uSimba. Ukuthi bakuthole njani sho kumele kube yindaba engenelwa nguhulumende, ngoba thina asingeke sakuvuma vele khona kwana, ngoba sinje kuZANU-PF silaba abantu abaningi including myself abadingayo amapulazi lawo esingakawatholi. Ukusuthola ubana imuli eyodwa sebele mapulazi adlula 21 khonale, kuba yinto engahlaliseki kuhle kakhulu, njalo yinto ezidala ingxabano phambili laphana, ngoba into abonakathi esikunje abantu laba bona bebekwenza bengaphansi kwemuli ekamuyi uformer president wethu ubaba uMgabe, yena kasekho sehambile, kubona sebesele bodwa baza bezovikelwa ngubani? Ngoba lathi sizahamba sithi no, la kuthatha ngabuloku, la kuthatha njani, kuphendukiseni kubuye kugabelwe abanye abantu. So akulunganga ukuthi nxa ungumkhokheli uyenze khonoku esikubonayo ukuthi amase iworld ngendlela enjalo. Asiyo ndlela yeZANU-PF. iZANU-PF ile code of conduct njengoba ngithilo, esho ukuthi khona ungajontshela abantu njalo, ngoba lobuntu obubonakalayo phakathi kwabantu ukuthi ngumkhokheli.
Yes, bese umama khonapho ke ushiye denga. Mama ngena khonapho ke uphendula ugolide ngamafutshane.
Into enhleyo ukuthi hayi laba abezana uSefo bayakubona khona lokho ukuthi kulokuqikezela okuthize. Thina nxa sikhangela into ade senzakala kule-land reform le eyenzakeleyo bekuthiwa umuntu oyi-one uphiwa one farm, one man one farm, but khathesi nxa uthiwa kulabantu abaphiwa abale-21 kutshengisani khona lokhu, ikakhulu nxa umuntu ade-related to umuntu ade busa ilizwe. And khathesi sesiqathanisa lalokhu okwenzakalayo ukuthi kule ndaba le e-gold mafia ukuthi igolide kalihambanga kuse. Usuzakhangela ukuthi indaba yangkhona ivamba umongameli welizwe iphinde ivambe nabantwana bakhe njalo. So yikho sibona ukuthi hayi into leyi isemfanana weza kwenziwe kwayenziwa ngumgabe nabantu abakhe kumbe kwenziwa ngumnangagwa nabantu abakhe kuyafanana, ngoba thina njengesizwe sibona ukuthi laba abantu basebenzisa i-opportunity kumbe singathi bathatha i-advantage ukuthi yibo ababusayo. So kuba lula kibo ukuthi bephongubuyisa benza lokho kuthiwa yi-commandeering ukuthi bona bafuna lokho abakufunayo bayakuthola.
Silise-ke ugolide kolapho golide lapho uyakhuluma lapho umama uthi phela nxa kunje kusho uthi phela lani lonke vele yafanana kuvele inhlanzi ibola ikalekhane njena kolapho golide.
Isenzo somuntu asifakwa sibe yisenzo esenhlanganiso kunje so siyakwazi ukubana kule mkhulumo yokuthi bona umkhokheli wabo ukuthi busingale ubaba uChamisa wayevele esebenzelana labo abakomgabe ngale egushuko deli amisesezi ukuthi ona amarole ake iwayethwala ama-products egushuko khona ngale asikwazi okunye okuningi ababekwenza khona ngale. Kodwa-ke akusamelanga sithathe isenzo sakhe ubaba uChamisa esenza i-private business yakhe labakomgabe kube sesiba yinto ye-CPC. Omunye lo munye kumele afunde ukuthwala isiphambano sakhe lapho akhona, ngoba I'm sure i-business dealings zikaba bochamisa laba komgabe bekungelani lelomzeni i-CPC, njalo imali yakhona ibingayi ku-CPC ibisiya emuleni yakhe. Yike ngikuthilo lami ngathi bona laba nxamaplazi wonke nalawana asemaplazi abenefita inhlanganiso yeZANU-PF, yinto esembuleni yakomgabe lakothikole khona ngale. Yikho ngisithi khona mina there must be accountability. Umuntu nomuntu athole isiphambano sakhe nxa bekuhuquluzile khonoku kube isibonakaliso bejeniswa njalo bethathelwa kubiselwe ebantwini. Umhlaba kasuwezanuphefu, umhlaba kasuwe-TPC, umhlaba ngowesizalwane sonke seZimbabwe, wonke umuntu kelungelo lobana athole umhlaba. Ngiyakhumbula ubaba uMsika, may his soul rest in peace, one day Themzinwa-ke manje emhlophe esitshela khona ukuthi kwafana lingabe uyenela umhlaba lokhu sithi into zezanu izanu ngayela umhlaba ngowezimbabwe, ngowabantwana bezimbabwe. So asifuni umuntu obuya ahuquluze esebenzisa isikhundla lapha khona kumbe into ezifana lazona lezo, ngoba akubhenefithi iphathi khona kwa.
Siyakuzwa kakhulu ugolide. Mama ngena khonapho-ke ngamafutshane sibili.
Uqinisile ubaba uChuma nxa esethi abantu kabathwale iziphambano zabo, and yinto okumele kwenzakale. Kuyafana le ndaba kababa uChamisa le ayikhulumayo ukuthi nxa kuyukuthi wayesebenzelana lo mgadi, sizibuze ukuthi icala langkhona lingaphi. Nxa ukuthi waphambanisa ukusebenza la kumbe kulokunye ababekwenza kungafanele, yindaba engajeziswa. Akufani lo daba lolo esikhuluma ngalo namuhla. Into esihluphayo and thina njengebandla lesizwe seZimbabwe sithola sikhuluma ukuthi kule ndaba ngesilungu esithi yi-party state conflation eyenzakala kuZANU-PF, ukuthi akusela kuqathanisa in terms of ama-government programs lezinto ezebathi. Liyezwa i-government policy ikhulunywa eralini yeZANU-PF. So khathesi kule policy eye-one man one farm, kakuqale khona lapho, kaku-auditwa.
UNkosazana Ellen Shiriedenga ngowebandla le-CPC ubexoxa endawonye loMnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Abalandela ezombusazwe bathi ukulwisana phakathi webandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lele-CPC elikaMnumzana Nelson Chamisa kulakho ukuphazamisa ukuba kube lohulumende othakazelelwa nguZulu. uGibbs Dube uyalandisa.
Amalunga amabandla lawa asanda kulwa okumangalisayo eChinoyi lapho kusele abanye belamanxeba bekubangwa ihofisi iyayibhedwe libandla le-MTC Alliance elake lakhokhelwa nguJamisa engakasunguli ibandla le-CCC. Amalunga ebandla le-CCC athi uMonzora ngumthengisi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uyakuphika lokhu.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi sikusona lesi simo esiyiso sona ngenxa yabantu abangontando kayiphikiswa, ngenxa yabantu abathatha uthando lwabantu ukuthandwa ngabantu base bekwenza njengempahla yokuthi benze umathanda ngezinto zabantu. Ibandla le-MDC elabunjwa ngobaba uTswangirayo Gibsons bandla labanye labunjwa phezu kwesisekelo sombuso esingathi yi-constitution kuhloswe ukuthi kutshintshwe isiko le-ZANU-PF elokuthi abantu bayabeka khashana isisekelo sombuso baqalise ukuzenzela umathanda. Yikho esikubona kusenziwa ngabantu be-CCC ibandla elitshalele libuswa ngubaba uChamisa. Bayakwazi mhlophe ukuthi konke khonokhu nje abasulisa khona ama-ofisi, izimota, izimali kunye lamalungu ebhodi laphalamende babesilwisa wona ngabantu be-MDC, zimpahla ze-MDC ezathengwa ngo-1999 ezinye 2000 lingakabi khona lona leli bandla elitsha le-CCC. So ibandla le-CCC lingaba le-Avestaus njani? Yona yathengwa ngo-2000 bona bengakabi khona. Ubusubona nje ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi hatshi lezi zinto ze-MDC sebejika bathu u-president we-MDC uMonzuru sebenzela izana. Bona kuyibo abalesiko lezano, bona kuyibo abasebenza ngengqondo zezano ezokuthi umthetho uyabe kweceleni abantu bazenzela umathanda.
Udube uthi akuqedakali okwenzakala kubandla le-CCC.
Bona ebandleni labo khona ngale akula bukhokheli obuyaziwayo ukuthi ngobani, singathi ngama-structures le-constitution yakhona kayaziwa lokuthi ithini, ngoba kubusa umuntu oyedwa labangani bakhe mhlawumbe ababili uMahere maybe lo Chibaya lo mfana u-Ostelos. Abanye bonke abalanto abangayitsho kusuka lapho sokubuya nje kulaba babe bathuma bebadakisa njengalaba kade bedakiwe bebuya ehofisini lethu le-Mashonaland and Central. Asoze siyekeleke thina ukuthi siqhubeke sivuselela ibandla lethu eselidilizwe ngabantu abalengqondo njengayena leyo. Thina sakha ibandla lezombusazwe, kasakheli bani, kasakheli Monzuru president okhona, kasakheli upresident ozabuya, sakhela abantu beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Prince Dube uSibanda omele iBhinga North kudala lephalamende uthi uMonzuru ngumthengisi. USibanda uthi okwenziwa nguMonzuru labanye bakhe kubisela muva amabandla aphikisayo.
UMonzuru usebenzela iZANU-PF, usebenzela uMnangagwa, isebenzisa uMnangagwa, isigidini sikaMnangagwa, isigidini seZANU-PF. Siyakwazi ukuthi noma ikhesi yona le ayihambise Constitutional Court, asokucabanga kwakhe ikhesi ayithunywa nguMnangagwa. Yikho akuphilelayo, yikho ukuphila kwakhe, akula lutho luyaziphilelayo. Anaphisa ayidingayo uMonzuru ukuthi athi kube ngenilanga nami eza kuba yilokho, ayisikho akudingayo ukuthi amaZimbabweni ngaleli langa kuphuzise kuswe okunje. Yisigijini seZANU-PF, yisithunywa sikaMnangagwa.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uyakusekela lokhu. USibindi uthi kunengi okwenziwa nguMonzuru okuveza ukuba udlelana lebandla leZANU-PF.
Ebesekuqalele ukuthi nxa kulezinto abazaziyo ezaxabanisayo kusho ukuthi lanxa bengamabandla atshiyeneyo babizane babrintane, yebo kambe siyakwazi ukuthi vele kule tension phakathi kwabo ngoba ntekwazi uMonzuru.
Siyabonga Gibbs ku live talk lamhlanje asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela ukunazwa kosuku lwentathelisa indaba olwe Press Freedom Day. Lapho ke sizabe sixoxa lentathelisa indaba ezesifazana. Kwanele mthakazo omuhle njengokusho kwami lingayikatshana ke luyalandela uhlelo lwe live talk. Yimi owenu untungami linkomo gombalume lakavuna mai nembeleko.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.